Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 30 kumfumfu 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lomkhuhlane wengculaza elizweni iNational AIDS Council ithi abaphila legciwane le-HIV kumele baqhubeke benatha amaphilisi abo njalo bengaze balalela imbiko kamnumzana Walter Magaya othi usethole umuthi wokwelapha igciwane leli.
Ekumbopheni kwabo amapholisa, omunye wathi sengifakile ama-handcuffs wasenyathelela phansi isandla, wanyathela ngejambo. Lanxa sasesingenile emoteni bangigiciza phansi, imota indlubuza kabuhlungu, omunye enginyathele isandla sonaleso sasilama-handcuffs sasesitshonile.
Sixoxa lelunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Mkhwanazi, yena okhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa. Abalobi bengwalo zesiNdebele abafunda kwele South Africa bathi bafuna kwesulo yamabala amaningi asetshenziswa esiNdebeleni ngoba vesithi kawaqondanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lomkhuhlane wengculazi elizweni iNational AIDS Council ithi abaphila legciwane le-HIV kumele baqhubeke benatha amaphilisi abo njalo bengaze balalela imbiko kamfundisi Walter Magaya, yena othi usethole umuthi wokwelapha igciwane le-HIV. Inhlanganiso le ithi uZulu kumele abekwazi ukuthi emhlabeni jikelele akula muthi osutholakele owelapha umkhuhlane wengculazi. Amazwi e-National AIDS Council la agcizelelwe inhlanganiso yabaphila legciwane le-HIV, iZimbabwe National Network of People Living with HIV. Ugatsha lwezempilakahle lalo lwethule umbiko izolo lusithi lukhathazekile kakhulu ngamazwi kaMagaya. Ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Mkhwanazi, yena obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, uthi ukubotshwa kwakhe lokutshaywa ngamapholisa akusoze kumenqabele ukuqhubeka ekhuluma ngokubulawa kwabazali bakhe ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Umkhwanazi ubotshwe ngemva kokutshela ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halima Motlante ukuthi uyintandane ngoba abazali bakhe babulawa nguMnangagwa. Umkhwanazi umiswe enkantolo izolo esetheswa amacala amathathu abalisa elokuthuka umongameli Mnangagwa, elokubangela udlakela emphakathini kanye lelokutshaya amapholisa. Walandule wonke lawa macala njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Sixhume uMkhwanazi wasichasisela okunengi ngokubotshwa kwakhe.
Ekumbopheni kwabo amapholisa, omunye wathi sengifakile ama-handcuffs wasenyathelela phansi isandla, wanyathela ngejambo. Lanxa sasesingenile emoteni bangigiciza phansi, imota indlubuza kabuhlungu, omunye enginyathele isandla sonaleso sasilama-handcuffs sasesitshonile. Kukanti sithe sisehla epholisi, umpholisa waqala ukwehla waselenga ama-handcuffs wandlubuza engiletha ngamandla phansi ubana elenjongo yokubana angilimaze. Ngokunjalo bangihlukuluza kabuhlungu amapholisa la. Kukanti phezu kwalokho sisendleleni, omunye wangishaya nge-button stick emhlane lapha, behamba bengihlukuluza nje indlela yo yonke into yangimangalisayo ukuthi sathe sifika ngale sokusekuseni kwasokuthiwa mina yimi engachaya amapholisa ngokunjalo ngangingafisile ukuthi ngibotshwe so into yonke lezi kuyindlela zokubana bazivikele bona kukanti ngitsho lasemthethweni umthetho busukuthethwa kwaba liqiniso ubana mina yimi engahlukuluza amapholisa phakathi kwamacala wonke abaliswayo ngelinye lamacala kukanti kuyiwo amacala amapholisa angichayayo mina ngingazange ngababisela.
Usestokisini wahlukuluzwa futhi yini kumbe bakuhlukuluza kuphela ngesikhathi bekubopha?
Kwasokunzima ukuthi bangihlukuluze esitokisini ngoba into yonke yayiyenzakala ngesikhathi ngiboshwa engileqiniso lokuthi umhlaba wonke wawuyikhangele ngoba la commissioners konke abone ukuthi kwakusenzakalani so kwabanzima ukuthi bangilandelele ngoba lento ngase ngiyikhulumile phambilini even la kuma commissioners ukuthi mangiqeda kufakaza amapolice angilindele ukubana angibophe into ngiyazi niza kuhlukuluzwa so kwabanzima kibe ukuthi beze begcine sebengilandelele ebusuku eqinisweni hayi abasangilandelanga ukubana bengihlukumeze ebusuku ngaphandle kwalowo mpholisa ongomkhulu wamapholisa akobulawayo owathi yena kimi kube kuya ngaye kube nyalando ebusuku ebesiya ngitshaya each and every 2 hours ngaphandle kwalokho hayi akulo okunye okwalandelayo.
Wama phambi kwekomishini kaMohlante wethesa uMnangagwa icala lokubulala abazali bakho ngesikhathi seGugurahundi ungathanda ukuzichazisela okuningi?
Into eyangenza yangifuqa futhi lokuthi ngikhulume ngalolu daba langendlela abazali bami ababulawa ngakhona ukuthi sibona ubana sathathelwa phansi kakhulu nguwena lo uhulumende kaMnangagwa ngemva kokuthi thina ngapha sabulayo labazali kwafa abantu abadlula 20,000 kakuzange kwaba le international committee eyaba khona eHarare sokufe kuphela abantu abayi 6 sesibona uMnangagwa sesiyadinga oHalima Mkhlante labanye ngitsho laba seZambia lintsho labavela eBritani ubana kuzokhulunywa ngalabo bantu into yanzwisa ubuhlungu kubana thina kithi ngapha kakukaze kube le commission enjengayena leyo ongakuthi thina sathathelwa phansi senziwa izibi so into le yangizwisa ubuhlungu abantu kufanele kubana njona sebelethele icommissioner engaqondana ngalathi ngoba kokumele beyenzele eHarare njona sebeyilethela sokuyisikhathi sokubana labo sibatshele lanxade bengatshela sibatshele straight but ubana lathi sinjenje sakhola sizinto ndane sibulayele abazali nguyena lo upresident uMnangagwa so lokhu kasikufihli njalo kasikungingizi siyahlala sikukhuluma sibotshwa sikubotshelwa singeza ke siyekele ubana sikhuluma iqiniso okwangenza ngakukhuluma futhi kabanzi kubana same uMnangagwa ofana nayo ngo-1985 wazwakale eselupane ekhuluma ukuthi abantu bamathebelele bafanana lamaho badinga iDDT kwavuka kufe abantu abadlula 55 uMnangagwa ofana nayo ngo-1981 uyasayinela futhi amabutho ayezotrainer i-50th brigade ayezotrainer namabutho okubulala abantu ngesikhathi seGugurahundi so konke lokho kumele amakhomishina kwakumele abekwazi lokubana sinjenje singabantu bemathebeleland asilalutho kungenxa yokubana uMnangagwa bachithiza inotho yabazali bethu ngesikhathi seGugurahundi kanti kunjani ukuthi ngoba sokufa abantu abayi 6 eHarare sokudingwa international committee kodwa okwakitho kwafa abantu abadlula 20,000 abanye begqitshelwa bephila omama beklinzwa abantwana abaphakathi bekhitshwa besikelele benzi bengathi imhwabha bewosiwe qedela lapho abazali edliswe abantu ababo so konke khona lokhu kuzwisa ubuhlungu bana kakuzange kwathathwa serious kodwa into yabantu abafileyo abayi 6 eHarare bebuleya ngamasoja bese bezoyithatha serious idingelwa international commission committee so konke lokhu kutshengisa ukuthi thina vele bayasidelele kabasenzi bantu yikho kwangenza ngasukuma ngathi mana ngikhulume ngakho yona kwi-international commission committee naleyo ebikade khona yikho njalo sizahlala sikhuluma ngakho kasilandaba sizabotshwa soze sibotshwe kodwa soze sikekele ukukhuluma ubelokhu sithathe phansi abantu bemathebeleleni.
Ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwakho kuza kwenqabela yini ukuqhubeka ukhuluma ngalolu daba?
Vele kasisoze sibuyele emuva ukubana sizayethuka lokhu kakusethusi ngoba istrike esikuyo kumele sidlule kikho abanye vele sisazogwetshwa sike siyehlala emajele so engikuchoyo nkomo ukubana lokhu sizatshona sikwenza sizahlala sikwenza nisesizaphilela khona size sithole inkululeko yethu ezilongu bengakasizwe esikhuluma ngakho nyakwazi ukuthi bayasizwa kodwa bayaku-ignore bekuchaya indiva besithumela amapholisa bezama ukusethusela kasiyethuki either bayasithumela i-army kasisoze sethuka ubuke but okusalayo sesizagcina siphindisela ngoba sebe into asebenzile ngathi sebedlulisile sebethabe baze bedlulisa sizagcina lati sesiphindisela ngoba bona bazitshela ukuthi lokho abakwenza ngama 1983 kuseya ku 87 bazahlala beku applyela ngamapolice besichaya besibopha kasoze sikwekele okusalayo ukuthi lati sizabuya siphindisele futhi lokho asoze kusenze akusoze kusinikeze imiqondo emibili ukubana siyekele kumbe senzeni sizaqhubekela phambili ngestrike lesethu kasoze sibuye lemuva and futhi kasisoze sayethuselwa ngokuthi kumbe kubotshwa kumbe yini konke lokho sizimisela ubana kwenzakale.
Umnumzana Wisdom Mkhwananzi lilunga lebandla lemthwakazi Republic Party elikhululwe izolo ngemva kokubotshelwa icala lokuhlambaza umongameli Mnangagwa lokutshaya amapolisa.
Balakwe, my son, bathi kukulawundi is a sensitive issue. We must not talk about it or raise it in public. I am sorry to those who have made open kukulawundi dialogue their license to kill. We can't stop raising it until they put it to rest. In Matabelele and Midlands, we have no identities, no IDs, no ego, and no drives to belong to this racial agenda. Our homesteads were burned down. Our parents, families, and friends were buried like a pile of leaves on a madman's compost heap. Our kukulikoliko chickens were chopped and chowed. Our cattle roasted, roasted and baskarapelo pasi. Our dogs were deleted to the ocean stink. Ngisho lempukane zakithi zaphela dungombhuqazwe. Balakwe, liqiniso hantu la wafela lona. My son, let me address this issue. DAED and the Mukriando Commission. Was this ngxaki-ngxaki isidwekla-dwekla? This is stinking harassment of Wisdom Mkhwananzi after his innocent testimony. What is it all about? Dear ex-president Motlanthe and the commission, Wisdom Mkhwananzi had said, after my testimony, bazangijwamujwamula. And what did you do? Akuvumi ngithule, akusizi ngithule. Why harass and persecute the truth? Why confront and arrest the truth? Why incarcerate Wisdom Mkhwananzi? It's not about Wisdom Mkhwananzi. It's not about Mthwakazi Republican Party. It's about us, the people of Matabeleland, whose narrative is soaked in blood from the Kukurawundi genocide. It's about our names, man. Ozalempi, Osenzendi, Oshupegile, Osoneni. Harassing, torturing, and incarcerating Wisdom Mkhwananzi for testifying against the regime is synonymous to the herald state of emergency to eliminate the truth, to kill Jesus. It's a license to kill. DAED, Kukurawundi is as good as your shadow, my president. You can't run and hide away from it. You see, from Robert, you did not only inherit Chiazo Diamond Fields, Victoria Falls, or the glory and wealth of our land, man, but you also inherited the curse, crimes, and catastrophes. And Ukonona Gomke, you must stomach it. As bitter as it is, swallow it. Just like we inherited the ruins and the mass graves in Balakwe, now, my president, kindly inherit what Robert left behind. Mokriante Commission of Inquiry, toothless bulldog or a castrated bullfrog. But why then do you allow this barbarism against the citizens, unarmed citizens, only armed with the truth, tears, and innocence? During the October 26th hearing, Gobulawayo, if you can't protect those who testify, why then torment us with the trauma cognates from Harare? Hi, man. Madoda, lomuntu wakithi phela ufela ukufakaza ngabofezela beground. Mhlawumbe iqiniso libababele. Kodwa why react with AK-47 troops of Kandagara's monkeys? Ngomlomo kayilungiswe njengoba ngomkhonto ingaqondile. Dear Constitution Amendment of number 13, iphi freedom of expression? Isi freedom sinyile. ED, your Mkhandla Commission of Inquiry has blocked the tendencies. Maybe after listening to this call for peace and respect for people's rights and freedoms, Lami bazangijwamujwamula. But nevertheless, Wisdom Mkhwananzi court hearing at Kodabazi 2 Lamhlanje, we shall all go to listen, my listening president.
Leo Dube kuyinkondlo yembongi uDesire Moyoxide ayilobele umnumzana Wisdom Mkhwananzi oyebandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso yeZCTU ithi inkulungwane zezisebenzi zilahlekelwa imisebenzi mihla lamalanga ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe okuqhubekayo. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi okudanisayo ikuthi uhulumende ukhanya engelawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Abantu balahlekelwa imisebenzi suku zonke ke singathi nje iningi lezisebenzi seziku informal economy, lalabo abangathi baqhatshiwe ke umsebenzi wangkhona awuse umsebenzi owazakalayo owensuku ezedluleyo. Ngapho phela umuntu uyabe esiyemsebenzini engaholi, engalaphenjeni, engala medical aid. So sikubona nje ukuthi layo ovukela esithi uyemsebenzini suku zonke, lalo othengisa amatamatisi ezitaladeni, so kungani nje kuyafanana imisebenzi yangkhona yonke nje isi formalize akusela msebenzi lwane siwaziwe abantu besakhula.
Kahle kahle alubana ohulumende ethe walibiza wathi isicela amaqhinga okuvuselela umnotho, lingamxwayisa lithi
esikukhangeleleyo thina ukuthi uhulumende akutholayo kakufakeke etafulini aziseke uZulu ukuthi nxa esekusebenzisa okuqakathekileyo ikuphi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ke uyazama imizamo yokuthi kutholakale imisebenzi. So inzuzo kahulumende angazake ifakwe yini kulapho okungabe kungatholakala imisebenzi? Nxa kungama-industries, sibona-ke uhulumende ukuthi kungaba yimalini ayitholayo. Kasivusele nini ke umnotho ngokuba i-industry iqhatshe abantu. Kuqakathekile ke lokhu ngokuthi nxa ke abantu sebesebenza beqhatshiwe, bayabe ke bedinga ama-services, bedinga ama-products. Kule multiplying effect yokuthi ke ama-products ethu asezadingakala, i-production isiza kukhuphuka. So into eqakathekileyo kithi njengenhlanganiso yezisebenzi, uhulumende indlela asebenzisa ngayo imali yakhe kayisobala icacanga. Aluba uhulumende uyacaca ukuthi nxa ngiyitholile ke le mali ngingayisebenzisa ngendlela engakanani, sesiyabona ke uhulumende nxa sethole imali kuthiwa uthengeleke ama-overturn imoda. Yizo lezi zinto ezenza kuZulu athi kutsho ukuthi imali uyayithola phela, kodwa indlela oyisebenzisa ngayo yekhathazayo. Siyabuya futhi ebantwini uthi mina ufuna i-2%, awusitsheli lokuthi lo 2% ufuna ukuyisebenzisana. Suzabhadala ke abantu abatshona ke begijimisa abantu, instead ukuthi aluba ke i-2% aloyithathayo uyatsho ukuthi nizakwakha ama-bridge angaka, nizaphake industry ikwanise ukudinga ke imitshina eza evuselela imisebenzi. So sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ukhuluma lathi manje sibone ngani uthanda ke ukukhuluma labaseGeneva, ayekhuluma laba e-IMF, le World Bank, hayi thina nje, hayi asibo bantu kuye.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Inkokheli ye-MDC ithi izakuya emadolobheni amathathu lapho kulabo meya abamiswe umsebenzi ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuyakhulumisana lamakhansila. Obe ngumeya weGweru umnumzana Mutendi Kombayi uxotshwe ngoba esetheswa icala lenkohlakalo. Emaswingo umnumzana Colin Maboke uxotshelwe ukuncintisa esikhundleni sikameya lanxa uChamisa wayethe engancintisi. eVictoria Falls ikona umnumzana Somvelo Dlamini umiswe ngesizathu esifanayo. Kunjalo nje udaba leCongress yeMDC eza kwenziwa ngomnyaka ozayo luqhubeka lusemlonyeni yabanengi. Abanye bebuza ukuthi kambe leli bandla lizakhetha inkokheli entsha na. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo wachasisa.
Singakhangela isisekelo sebandla lethu sithi sona kumele singavela kuCongress. Anti uyabona ngo-2013 mhlawumbe kuCongress lapho kwakhethwa khona. So kumele lenze ukuthiwa yi-extraordinary Congress yiyo esayenzayo ngo-2014. So kathesi singeke sayenza i-extraordinary, sesiya kuCongress siqokoxela lapho kuyakhetha khona inkokheli.
Manje bakhona yini abazancintisa isikhundla sokuba ngumongameli ngaphandle kukamnumzana Chamisa?
Wonke umuntu ulelungelo lokuncintisa, kodwa lawe mina wethu uyazi ukuthi nxa kokuthi siyadinga umsebenzi ngithi lokho lehlezi kuwaiting room laphana selivuzana kanti unongubani unongubani ufunde okunganani. Ungathi lokhu hlezi khonapho uthi uyathi ukuthi uyabuza lo osesandleni sakho sokunxele athi nguprofesa lo ngapha athi ngudokotela wena unguthavita nje la uyazinuka amakhwapho ukhangele ukuthi uyanelisa yini ukuthi uyegcinye ngcintisa khonapho.
Siyabona ukubana udaba lwabomeya labo okuthiwa sebexotshiwe lalo luphethwe emhlanganweni wangempelasonto. Kuyini okwenzakalayo kathesi ngodaba lwabomeya la?
Okwenzakalayo kathesi ukuthi sesiza kuyafika emadolobheni nalawo akulodubo khona sibazise ukuqakatheka kokuhlonipha kwemithetho yebandla. And imithetho yebandla nxa ungayihloniphi kuvele kulogwalo isisekelo sethu esizaba yiso esizasiqondisa ukuthi udaba lakhona lubanjwa luthweni.
Manje nxa kuyukuthi bona labo abakhethwayo bayala ukusuka kuzathathwa nyathelo bani?
Phela kumele sazi ukuthi nxa use ebandleni kumele ulandele imithetho lemigoqo yabifakwe amakomiti ayiwa alamandla okwenza izinqumo kumele sizilandele. So nxa kuwukuthi wena kawusalandeli lezo zinqumo kuyabe sokukhombisa ukuthi awusahloniphi njalo awusalandeli imithetho yethu. Xa ungasayilandeli umnyango uyabe uvulekile kuzamele uchedele emuva sihambe thina esifuna ukulandela imithetho ngoba kawusoze ungene emsebenzini ufike wenza umathanda. Kuqakathekile ukuthi silandele imigoqo yebandla yesisekelo sombuso esiyiso esisikhombisayo ukuthi sisebenza njani.
Ngezinye indlela kutsho ukuthi laba bengasuka kuzaba lolunye ukhetho na?
Hayi, kaze bakhiphi ukuthi babe ngamakhansela kuzabuyela abe ikhansela esingakufuniyo ukuthi ayengena esikhundleni lapha angazange akhethelwe khona ukuthi ayengena.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo weMDC. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje, abaqeqeshi bamaqembu athi eli Harare City lele Triangle United sebekhangelele kunkezo yeChibuku Super Cup ukuba labo baqede imidlalo yalonyaka bephakamise isicoco. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leHarare City yokuyilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyaka enye lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleCape United nge-2-1 ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yaseRuvaro. Lokhu ngokwesine ukuba iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku njalo ileli iphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leHarare City liphose lahamba lenkezo yeChibuku kuDivision 1 ngemva kokugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yanyaka enye. Njalo umqeqeshi waleli qembu uMark Harrison uchele intathele zindaba zemidlalo ukuba uyathokoza kakhulu ngendlela iqembu lakhe liqhubeke ngayo lonyaka ngemva kokuthatha indawo yeqembu leHow Mine.
I've got to praise the whole of the technical team, the backroom staff, the executive. Ngithanda ukuchayela ihlombe zonke ingatsha zeqembu ngoba sidonse kanye kanye isebenza kanzima njalo umvuzo yikuba okwamanje sihlezi endaweni yesihlanu engalanini yemiklomelo ikanti nanko njalo sesifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup likhumbule phela ekuqaleni komnyaka besilungiselela ukudlala kusigaba sika Division 1 kodwa kusuke kwaba mnandi kithi lonyaka
iqembu leRCT lizadibana leli triangle kufinal njalo iqembu leTriangle liqeqetshwa nguTaurai Mangwiro yena wayengumqeqetshi weqembu leCity ngomnyaka 2015 lapho ayelaphakamisa khona wawuqala inkezo yeChibuku iqembu leTriangle linqobe leDynamos nge-2-1 ngensonto njalo uMangwiro utshele i-Intertales indaba ukuba kuyamjabulisa ukufinyelela kweqembu lakhe kufinal.
It's a great achievement as a team. Of course we have had success before.
Yinto enkulu kakhulu lokhu esikwenzileyo njengeqembu. Yebo kambe sike saphakamisa inkezo ye-Netone Charity Shield eminyakeni edlulileyo kodwa ngizwa ngilokuthokoza kakhulu ngokufinyelela kwethu kufinali yalomncintiswano.
Iqembu elizanqoba kufinali yalonyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Ngaphandle kweqembu leHarare City amanye amaqembu aseke aphakamisa inkezo yeChibuku selokhu lomncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngabalisa ele-FC Platinum ngaye u-2014 kanye lelenkezi Platinum ngomnyaka ka-2016. Ni mele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji.
Sasha isimisa kwabaratu.
Kwabaratu.
Atis bangi.
Aye ye. Aye ye. Wasalaza. Aye ye. Aye ye. What's that, yeah, sir? Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Shut up. Shut up. What? Njengomkhulu makhosi kasi ngifile wathi kujabule baphansi ngifile wathi njengamathi ngikhathele samsokoro ngenxa yomhogolo siphile kanzima emhlabeni wesithembiso nginesifiso ngicela kini mathemba amhlophe lapho kuzima khona lingibonise ngibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo igadila lezilo kuhlula imisilo kusela similo kusafani lasendulo kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline ngisemnyango nyanqonqoza first the music yakhophoza Chase Marabina ngasi nyobonga tini ngimukho abaratu nyongoloza kubuya sasha kubuya sasha
siyasha bulawa elivuka njani gwanda matopo gweru sozvele Harare Plumtree cholocho
woza dlala wenyoni yapha
wenyoni yamako
woza
nyoni yabelu
woza
nyoni
kwenzakalani kambe lapha lingaba likhona lingaba selivukile yini ukuyelayinela amafutha ezimota kumbe ichukela kumbe amafutha okupheka
kuqhakazela umnyaka wonke singamachananda sonke bashabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumbululu kunini ngilindile
ndiyavuka thina lapha siqetha umsebenzi sesizakuyalala sesizakuyarubala
kuzoba grants of lander hlupheni bansula kuyaphethela ngaphandle yangikhala ngabafowethu abahamba bajubalala kwamoshakala abanye basale esisweni Jesu Marabina ngasinyobonga ngithini
wabarathe uvina kamonadi hlabela kamnandi linsizwe
awunyoni yabe siluhi wosanhlanhla wosanhlanhla
Wo sa 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 wenyoni yapha
Shine as a question, no bodo. As corner manchet in a way and for them, no modo. A tulum cinder of Jabonia footum lido. As Catabocatina, a box shall a man lido. Ya umborgama shop and a felling as a one zagad. Nyas a banning level fist of Moshagad. Gona Zagas Ponangit no get Namashoi. Snani goes and this man and Peter Mahufa. Local a bequina Makan, that is a mufa.
Clevage was selling away two lend of a sexen of Fabarati, say Kangele Evesihamba. Pambili inhlanganiso ebona ngokuqhotsha kwenhlelo zokulwisana lomkhuhlane wengculaza elizweni iNational AIDS Council ithi abaphila legciwane leHIV kumele baqhubeke benatha amaphilisi abo njalo bengaze balalela umnumzana Walter Magaya. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.